Isiqoqo lesalonya kabesikhuthaza ukulinganisa amathuba abesifazana labesilisa uhlangothi zonke zempilo ngesingisi sisithi balance for better ngwa abesifazana bathi ngesikhathi esiningi babonakala besihliselwa phansi kwabesilisa emsebenzini kwezombusazwe kanye nezinye iingatsha zempilo. Abesifazana bona bathi leli langa libajabulisa kakhulu ngoba lisenza bathole inhlonipho yokusebenza wabo kanye lokuthi bazigqaje ngobulili babo njengoba kuyibo abaletha impilo ngokubeletha. Unkosikazi Similo Maphosa ngomunye wabesifazane abakhulayo uthi leli langa lanamhlanje liyisikhumbuzo sokukhangelela imisebenzi emihle enziwa ngabesifazane njalo kumnika amadlavuzane wokuthi aqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle ngoba umuzi uba ngumuzi ngenxa kamama.
Usuku lwe-Women's Day lulusuku olubalulekileyo kakhulu kimi ngoba akusomihla yonke ukuthi ngiyavuka and ngamukeleke nje ukuthi njengomuntu owesifazane ngisiza kanganani empilweni zabanye abantu. And nxa ungawukhangela kakhulu kuningi okwenziwa ngabantu besifazane kodwa abanye abantu abasuthiseki ngakho. So ngesikhathi lapho ukuthi ngibelelanga elokuthi kuthiwe yini ojatshulelwayo ukhulu kakhulu empilweni yami.
Wezombusazwe abesifazane balokhu bebalutshwane kudayela ephalamende nakwezinye izikhundla. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledayela isenethi emele ibulawayo Metropolitan engowebandla le-MDC uthe balokhu bekhonona ngokungalinganiswa labesilisa kwezombusazwe ngoba inani labo lincane ezikhundleni zobukhokheli.
Njengabomama abakumba ngazo silokho silobukhonona ukuthi thina savela sakhuluma sasifuna i-50-50 equal representation. Lokho silokukhonona ukuthi i-50-50 lena asukayifiki kiyo.
Uqhubeke ethi okubangela omama babebalutshwane kwezombangazwe nakwezinye inhlangothi zempilo yikuthi omama bayethuselwa ukuthi bangathathi lezo zikhundla. Uthe kwesinye isikhathi omama bayesaba ukuveza ukukhathala kwabo ukuthi kwesinye isikhathi bayaliswana bagcine beyiselana phansi okwenza bathathelwe lawo mathuba ngobaba. Istudio 7 ikhulume nomnumzana John Masuku oyintatheli zindaba njalo eyingcweti kwezomdabu yena othe kusukela kudala isintu sikhuthaza inhlonipho yomuntu ongumama.
Omama baqakathekile empilweni yethu kungaba ngumama, ugogo, odade, kasi bahlonipheni njalo sibanike amalungelo agcweleyo.
Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingu Gibson Bebe.